baboleka imali but how much are they going to borrow ngoba i-credit worthiness yethu siyayazi lokunye nje sivalwa mehle ukuthi bathi baproniswe izimali ezingaka ezi-go down line lizezo sokulezitori hhayi imali lena sokusuke kwathi sakhala futhi ukuthi ama-sanctions asisivele imali kade siyicabangela kwa-team ilizwe linotheka ngaka where we have ama-definite resources of funding our budget sisuka ngaphi siya ngaphi singazama ukuphila in that way manye ama-scenarios okumele bayakhangise babona ngani kuyathima i-can survive ngokuboleka ilizwe livele lile-definite income lapho imali engaphuma khona ilizwe libe ngcono kula mazwe wonke
ngabe ilizwe lenzani ukuthi lithole imali kuvuselelwe umnotho
into yokuqala vele esimo sibethi nayo kungathembeki if only singathola nje inkokeli ezithembekileyo abantu bebe-honest nge-situation yezimbabwe imali yama-diamonds ingene yonke indlela okumele ibe yiyo yona ilizwe leli liyaphumelela ibe yimali yelizwe kwazalo ukuthi imali yelizwe will have a way forward but nawuthola kunabantu abanothe ukudlula uhulumente kule ma-political parties anothe ukudlula ilizwe thatha emaresosini okumele kuthathe khona ilizwe liyabona ukuthi kasiyindawo so really into zangkhona zilunge sifuna ezibili kakhulu kufaka abantu abathembekileyo izandla ezikini zimali yelizwe ngokuko lokhu sithembe same people sicabantu ukuzatshintsha anything akulalithola uzatshintsha yavela yathi phuma i-budget sazama ukubatshela ukuthi yebo bakhuluma nge-budget ele-very big figures elezinto ezinhle ezibukekayo and we questioned them more than a million times yebo lile budget enhle where are you going to get the funding kwangani kuthiwa sikhuluma into ezingekho so yena we-reality sikhona what are they going to do ilizwe kalila mali i-government does not have money and ukuthi kunjalo the key sectors always omele zivuse i-economy omele zibambe ilizwe aziphiwanga enough money ebeziyi-requesta ku-budget i-health abatholanga iza shorter education west but then you find ukuthi i-priority yabo ibe yi-president i-department iphiwe a-full amount akade beyi-requestile esbeyi yabo so kusiya phambili hhayi really I don't know ukuthi kuzafika kume kube njani.